Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula.
Kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bani, ngoba umbuzo wokuqala yikuthi bawuphambanisa njani.
Uhlelo lwethu lwezabatsha sixoxa lobazayo osakhulayo.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ingungu. Ngazibaze ingungu lezi, ngiba lethuba lokugada lazo mhlambe lazo kobulawayo.
Uhulumente uthi useqondise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe lingcelelane khona lamazwe eZambia, South Africa leMozambique. Sonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi useqinise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe elingcelelane lamazwe eZambia, South Africa leMozambique ukuhlolisisa abaloqhuqho labaqubuke isikhumba okuyizibonakaliso ezimqoka ze-mpox. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luphathisana lenhlanganiso yamazwe omhlaba ye-World Health Organization lezinye eziphatheka kulolu daba ukuthi uhlele kuhle imizamo yokwenqabela lomkhuhlane. I-mpox yona isihlasele amazwe e-Afrika edlula ichumi lanhlanu, ibikwa ayikahlaseli kweleZimbabwe. Njalo kwamanje uhulumende uthi uzaqeqesha abezempilakahle alungise imitshina yakhe yokuhlola lomkhuhlane, njalo abantu bazahlatshwa ijekiseni yokuwenqabela ilizwe lingayithola. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty Zimbabwe International ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula. Amanye amazwe kanye lamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebesole okwenzakala eZimbabwe lapho abantu labo okubikwa babotshwa ngoba kusesatshelwa ukuthi babeqoqa ukutshengisela ilizwe liqhuba umhlangano we-SADC ogqotshwe ngempelaviki edluleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcizelela ukuthi abantu baziphathe kuhle ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano lo. Amazwi agcizelelwa ngumphathintambo obona ngokwenzakala elizweni uMnumzana Khazembe Khazembe losikomitshi wamapholisa uMnumzana Godwin Mathanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Mbusi Hofuzwayo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhethu likaZulu.
Kulusizi ukuthi iSADC ibuyile ihambile, ngilethemba layo uma izinuka amakhwapha ilobuntu ngemva kwalokho okwenziwe isikhulumeli sezana uChris Mthwangwa ukuthi abantu babotshwa ngoba bengelamacala kodwa bebotshelwa ukuthi umhlangano weSADC, iSADC njengenhlanganiso ehlonitshwa eSouthern Africa bekufuze yona yodwa before any organization, before Amnesty International landline, ngemva kokukhithwa kwe-statement kulento okufuze sizwise ngeZimbabwe. Isikhulumeli sezano, iZANU PF lebandla elibusa iZimbabwe, ukuthi abantu bebotshwe, kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu, ngoba umbuzo wokuqala yikuthi bawuphambanisa njani. Kodwa ukuthi namhlanje sokukhuluma ezinye inhlangothi singekezwa iSADC kuyadanisa.
Siyabona njalo ukuthi amazwe amaningi omhlaba lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lazo sezike zethula umbiko zikhonona ngalokho. Ubona ingani uhulumende uzalalela yini kumbe vela kuphathisi lokho?
Ngikhangelela ukuthi yebo kungadile ukuthi bakhululwe, kodwa bazakhululwa ngoba uma ulandela istatement sika Chris ukuthilo ukuthi abantu labaka babothwe bengelacala lamanje ukuthi ubopha abantu ungababambanga besenza icala ubavalele okwezinyanga ezimbili ngokuthi ucabangela ukuthi abantu laba bangenza ukuthi mbona ngazathi akuqondanga uyephula ilungelo labo. Njalo eZimbabwe sililizwe ukuthi ayi-constitutional democracy. In practice laloba kuyi-dictatorship, but constitutionally kufuze abantu ma bengasuthiseki ngendlela abaphethwe ngayo bebonise uhulumende abalalele. Ubaba lo ophethe amandla siyamkhumbula ngemva kokuvela konke ku-Israel, wathembisa abantu. Singathi akuthembisa abantu ngalokho osokusenzakala, wathembisa abantu amanga ngoba wathi uzatonta ilungelo loluntu, abantu bazaba la malungelo ukuthi bebonise lapho bengasothiseki. So ukuthi namhlanje nje abantu bangahlala phansi bethi sicabanga ukuthi ufuzwayo namhlanje uyayenza so, sokungcono senze so itsika mtanda politics. Mbona ngazathi ku-constitutional democracy besingakukhangelelanga, especially ku-civilized society. So yona leyi izame yanamhlanje ayesithi yena izaba lo mehluko kwekamgabe, hayi mbona ngazathi leyi isiwesi kule kamgabe, ekuyikuthi besingakukhangelelanga ukuthi abantu bengabavalela ejele bengenamacala lesikhulumeli sabo siyekwenza amaphutha.
Lo ngumnumzana Mbusofu Zwayo okumhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhithi likaZulu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ngiyasilichiye ezandleni sikaThabo Kancube okwesikhatshana esethulela ezabatsha.
Ngiyalamukela izigaba zabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube oyinyama yendlovu owenza umsebenzi wokubaza.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ingungu ngesilungu kuthiwa ngama-drum. Ama-drums ngesilungu. Ngesintu izingungu yizo engizibazayo. Ngazibaze ingungu lezi ngiba le thuba lokugada lazo ngihambe lazo koBulawayo. Ngingafika koBulawayo laphana sengisazithengisa. Nxa sengizithengisa koBulawayo imali yami isuka ibe phansi ngendlela engiyabe ngikhangelele ngayo. Ngisuka ingasayenelisi ukuthi ngithole imali eyabe iqondile ngokuchaja kwami nangendlela engiyabe ngiyenze ngayo. Amakhastoma iyo angani ayangishotela.
Yikuyini okwenza ukuthi likhethe umsebenzi lo okubaza njalo la kufundela ngaphi lokho?
Ukubaza ngakukhetha ngisesesikolo. Okwayenza ngaqhubeka ngakho ukubaza ngathi sengiphutshile isikolo grade 7 sengiswele imali yokuthi ngiye phambili ngabuye ekhaya lapha. Sengisekhaya lapha impilo yayala, udubo lwathinga ngamandla lusiya phambili. Ubaba lomama vele bese bengasekho ngaseneso sikhathi sababhubha. Ngaqalisa ukubaza izimpini, ukubaza izimpehlo. Ngemva kwakunapho ngasembaza ke manje nakakhulu izingungu sengizibaza ngobuningi. Yikho kwangenza ngathanda ukubaza, ngakhetha konokho ngoba kokungela ngenye indlela into eyayingangiphilisa ngaseneso sikhathi.
Ukubaza kungani kuyangenelana ke lapha le ndaba zamasiko, ukulondoloza amasiko esintu kanye lomculo. Yikuyini elingakutshela abatsha libakhuthaza nje ngiyokulondoloza umculo wesintu kanye namasiko?
Ukubaza ingungu kusesikweni, kusemdabukweni. Ngakho ke manje ngakutsho ngalaba abakhulayo bonke ngithi abakhangele kakhulu imisebenzi yezandla, ngoba imisebenzi le yokubaza njengokubaza ingungu kunokho engikwenzayo. Izinguma ziphuma kunapho, abathanda ukuhlabela baphuma kunapho, abamasiko baphuma kunapho, yonke imsebenzi yezemvelo iphuma konapho engungwini naleyo ngokukhala kwayo kuyiqoqoda phezulu yabe isitsho inguma. So ngithi bonke abakhulayo bonke ababe bekhuthalela imisebenzi yezandla abakhangele emsebenzini yabo yezandla kuvela impilo yabo eyaphambili ngemisebenzi yabo.
Abangafuna ukuthi balixhume bathenge labo ingungu lezi bengalixhuma njani, njalo yiluphi usizo elingaludinga kubalaleli?
Abadinga mina bangangixhuma kuyena le inamba 077 60 23 250. Ngiphinde njalo 077 60 23 250. Lesifiso sakhe sokungcedisa ngangcedisa ngemtshina wokugibha lezi ingungu lezi, ngoba imisebenzi onguyenzayo ngisebenza ngezandla nangezinsimbi njenze kokugibha ngesandla. So ngiyakubona ukuthi nxa ngingagibha ngemtshina, hayi ngingagibha kusiba ngamandla kube kuningi kakhulu, ngisize umhlaba wonke, ngoba kuyabe sokusiba sokuphuma sokusiba kuningi kakhulu.
Amazwi enu elingawashiyela-ke abalaleli beStudio 7 namhlanje ngawokuthini?
Asikhuthaleni emsebenzini yezandla. Izandla lamehlo esakuphiwayo lokhu ngumbaba osezulwini wasiphela ukubana khona sikwanise ukusebenza sizincedise empilweni yethu. Konke esikubonayo okwemvelo kuncedisa thina empilweni yethu. Ngithi kulaba abatsha, abantwana bonke abakhulayo emsebenzini lo ngiwenzayo, bewukhangele befunde, abadinga ukufunda bendinge kuyena le inamba bengayikeli. Ngabafundisa sisiya phambili ukuze sigcinane empilweni sibe kwazi lapho esiya khona.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube owenza umsebenzi wokubaza. Asihlangane njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Lutabakancube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Israel seliqinisa inhlelo zokuhlasela iningizimu ye-Lebanon okubonwa ngabaningi njengokulwisana le-Hezbollah. Iqembu le-Hezbollah lona lithi selidubule ngama-rockets angamakhulu namakhulu liphindisela ukuhlaselwa lokho labulala lomholi webutho le-Israel eBeirut ngenyanga edluleyo, kubika abezindaba be-Associated Press. Isiphathamandla seSudan u-Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho njalo osebusa kulelo lizwe izolo uthe uhulumende wakhe kasoze aphatheke kwinkulumo zokulondoloza ukuthula lalabo abalwisana labo abeswitzerland abe-rapid support forces, esithi abazakwenza ikulwa okwamalanga alikhulu kulokuthi bayikhulumisana eGeneva. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaGibbs Dube esethulela iziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wena owenze sigcina amasiko wena sigcina amasiko wena
sigcina amasiko wena. Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembu Zimba uGibbs Dube ngilapha Washington DC. Namhlanje sixoxa lomnumzana Paul Melikhumalo, isikhulumeli sikabulikani Ndobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele. Baba Khumalo, sawamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye, lamta sibili sitshaya indaba engani yasinda, indaba yokuthi kulabantu abakhahlanyezwayo abesintwini kumbe ngithi abasendebeleni abakhona ngapho kwele South Africa. Kambe abantu sebakhohlwa ukuthi abantu laba badabuka ngaphi njengoba bheka sewazi inkaba yabo iKwaZulu khona kahle.
Uma abantu bebhala i-history umlando, abantu babhala emfethu wabhalwa ngabanye abantu awubhalwa ngayithi. Abantu be-South Africa iningi labo abazi lutho ngaleyo nto. AmaZulu ayazi kodwa amazulu akuphi ale phansi etelo kuzenzo kwaZulu awakho la eGoli ngokuhlupho kakhulu lulapha eGoli la kwezinye izindawo ophitoli
kubanza njani nxa kunjalo baba Khumalo
2 August last year sasikhona le kwaZulu 11 May lonyaka besikhona le futhi kwaZulu sisitho sithi thina hayi sikhulumeleni phela ngoba akuzonkaba kuphela ukuthi inkaba zikamzilikazi ilapha eSouth Africa kodwa izimpi umzilikazi azilwa evikela iTransvaal yonale ziningi kakhulu evimba amabhunu la kuthiwa ama-Voortrekker ayiwathatha umhlaba kamzilikazi
pho kumele kuvezwe njani konoko
Mthemboi ukuthi imedia siyabonga nje ukuthi lina liyazikhava lezi zinto kodwa-ke imedia icontrolwa isikhathi esiningi ngabantu abangasithi bese bekhetha ukuthi ukhulunywa ngani kungakhulunywa ngani ngoba yona le mpelo yokuthi umzilikazi walilela leli lizwe le-South Africa ayiyabandezelwa Mthembo iyabandezelwa bese sikhonjwa ngabanye abantu abaziwayo umdabu wabo ukuthi ukude le basibiza ama-foreign sila elizweni elalolo ngoba bamkhulu ukubulawa kwaElvis Nyathi kwaba buhlungu kakhulu ngoba ukhokho wakhe walilwela leli lizwe kodwa ayebulawela ukuthi kala passport ngibona ngani ukuthatha nje ukufundiswa kwabantu Mthembu but asilayo iplatform yemedia SABC kunje nje ukuthi uthole nje uyechaza hayi kuyimvela kancinci kuzima ukuthi ukwenzakale
ye njengoba silinika ithuba kanje ukuthi likhume ngakho akukhulume sibili ujo ukuthi pho kumele abantu batshelwe njani iqiniso ngakhona
Mthembo iqiniso elihle ukuthi umuntu omnyama nje sesizeyisisile sesenze ezinye izizwe zisibukele phansi ngikhuluma ngokuthi e-Europe iseyise e-Europe kune-European Union abantu bayahamba nje amazwe wonke kungelankinga kodwa thina siyabulalana akwehlisa isithunzi sethu kakhulu njengabantu abamnyama ngike ngayikhuluma linto besesikhukhuni isikhukhuni ile duze kwasePolokwane ngathi yeli nabantu liyalilenzondo ebantwini bakithi kanti kubangwani yikho ke Mthembu into ekhona mpela ukuthi abantu kumele bakwazi ukuthi umuntu omnyama sasivele siphilisana kungela amabhoda amhlophe sazonda ngalawo kodwa esingazifaka wona kodwa ke lokho kokuthi mpela ilizwe leli lalelwa ngoba asifuni ukukhuluma phakathi kaplani sibatshela bonke abantu ukuthi silelungelo obabamkhulu balilwela leli lizwe behlulwa ngamabhunu ngoba bona babephethe izikhali ezingcono kulezethu manje ukuthi namhlanje bese sidudulwa sithwaliswe zima hayi akufanelanga kodwa ke ama-politicians yiwasidisappointayo Mthembu ngoba ama-politicians ungani kususwe umlungu kwafaka umuntu omnyama kodwa waqhubeke into engaqondanga kanti thina njengamakho ebukhosini leyo nto ufuna ukuyiqinisa mpela ukuthi kumele ilungiswe ngoba kayiqondanga
ye kodwa ungaqondiseka yini ngamaphitshana khonapho
yebo Mthembo siyaxhumana lamanye amakhosi sihlala kwaZulu siza kuya kwaNdebele uyazi kwaNdebele Mthembo seze sacabanga ukuthi kungcono sithumele laba abathathwa kwaNdebele abasekhaya babuye bona bazechaza ukuthi umzilikazi abathathanga lapho ababenza izigqilile so mhlawumbe kuzaba lula ukuthi ke sixhumane kodwa zonke izizwe impela siyafisa ukuthi sidlelane lazo sihlalisane nje kungelalo udlame so ukuxhumana lamakhosi siyakwenza Mthembo siyakwenza kodwa ke akuhambi ngesiqubu esisifisayo kodwa siyaqhubeka sikwenze
ye siyawuza kakhulu ke lo ngumnumzana Bornman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba inkosi yamaNdebele siyabonga kakhulu Khumalo ungathenda kusasa
bani ngiyabonga la Mthembo thank you
ye kwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke leli lami umthembu ozithembayo uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngeviki ezayo
luyalandela uhlelo lwezokholo sinontungameli Inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Inkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
sengolunye njalo usuku isihlobo zenkosi ezithandekileyo lapho ekumele sivuselele imoya yethu phakathi kobunzima lobo obukhona ungathi uyabala izindaba zomhlaba ingabe uzibona kuthelevishini uzizwe ewayelesini uzibala efonini yakho uzizwa ngemilomo yabanye abantu ulalele ngendlebe zakho iindaba eziningi kulezi nsuku zikhathalisa imiphefumulo yabaningi abantu bagcine sebephonga ukulalela ngobana indlebe layincitshwa lamehlo kanga ngifayabona kodwa ingqondo isuke idungeke kakhulu ngobana kukhanya umhlaba lo usuwalahlekelwa isiqu sokuphila esiluthando sibalileke laphana ke sisehlukana encwadini abase Corinthians bokuqala esahluka 18 sabala verse 1-2 ukwenzela mhlawumbe laba ababenga lalelanga basebe bibele kufundeka kanje verse 1 noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezingelosi kepha ngingenalo uthando ngithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo verse 2 noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho amazwi lakakhethi kakhethi bani ilizwi lenkosi thambo lenyoka hlaba elimzondayo nxa ulizonda kodwa liza kuthinta kuphela nxa uthe walizwa lalela lapha ke siyaqhubeka ngendaba yothando umhlaba usulahlekelwe luthando kunzima kulukhuni ngitsho lasemndenini emakhaya labehlezi khona uthando sekuyinto emangalisayo ukuyithola abantwana labazali uthando kalisekho mhlawumbe lo wakho umuzi unjalo akuhlaliswana kuhle lapha ekhaya akula kuxolelana lanxa umuntu azathi hayi ngiyaxolisa I'm sorry ngesilungu uzabe uyaphinda ayekwenza khonokuyana ngobana amagama aphuma emlonyeni engasuki enhliziyweni kodwa ke uyatsho lapha ke uPauli ekhuluma ngokuthi abantu kuverse 2 bangaprofeta bakhuluma imfihlakalo zonke bachaze lokhu lalokhu babe lolwazi lwezinto eziningi sengitsho labanye abantu bayakholwa okwedlula abanye ukholo olungaphakamisa lezintaba uthi kodwa nxa ungelathando akusiyo nto yalutho indaba yami ithi lo lalowo umuntu ophilayo kusukela komncane kusiya komkhulu akukhathalekile lutho lwesikhundla bani banalo thando kulezi nsuku kwelakithi abantu bayakhala uthando ungathi selwanyamalala sizwa kuthiwa abantu bayahlukunyezwa abantu benziwa lokhu lalokhu ngenxa yokuthi uthando kalukho uthi akhangela eminye imfaniso uzibuze ukuthi kambe kulumntu lesihluku olenhliziyo ayifakwa nguNkulunkulu omele iphuphume uthando iphuphuma kunyamazana obungaka abantu sebaphenduka baba izilwane abantu impilo omunye vele kabayishaye mkhuba abalandaba basakhathala ukuthi omunye umuntu uzwa njani yikho lokhu okuswelakala kothando kubangela ukubana abantu babe izigebengu kuze kuthi labaphathi bethu abakhulu ezigabeni ezijiyeneyo emabandleni emsebenzini emawadini labesihlala khona sengitsho laphezulu enqongweni amazwe atshiyeneyo labo okumele bashumayele uthando bashumayela inzondo lemabandleni siyakubona abanye abantu bavula imilomo bakhuluma izinto ezizilayo ngoba uthando kalusekho uthando solwasuka entizweni zabaningi lwaya ezishwini zabo izisu zabo yinto seziqhubayo izenzo abazenzayo asikhuleke baba thixo engcwele sicela uthando lweqiniso sithandane ngemndeni sithandane njengomphakathi sithandane njengelizwe ngojesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga ntungamili Namhlanje kwezemidlalo kuyona le viki weSwatshisa Sibanda uxoxa lomdlali wakwaba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders lelesizwe lamaWarriors uJoel Luphahla uqala ngokusipha impumela imidlalo yeCastle Soccer League emdlalweni edlalwe kumpelasonto.
Kuli viki imidlalo yePremier Soccer League ihambe kanje ngezi platinum lewange umdlalo wokudluliselwa phambili ngoba inkezi ibidlala umdlalo wenkezi yeCAF Champions League lapho ke idlala leqembu leManyema eleDRC. Simba Bora 1 Bulawayo Chiefs 0, Renders 2 Green Buffaloes 1, Arsenal Movers 0 ZB Karibu 1, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Chekutu Pirates 0 Yata 2, Big Terminals 1, Platinum 0, Caps United 1, Manika Diamond 0, umdlalo phakathi kweDiamond leTel 1 vesele phambili ngoba iDimbare idlala inkezo yeCAF eZambia lapho ize 0-0 neZesco United kulandela ihlandla lesibili okwenze iDiamond dlile phambili kusigaba sesibili ngoba yanqoba leli qembu nge-1-0 kuhlandla lakuqala eBotswana. Kukanti ke DRC umdlalo okaphumi ke phakathi kweqembu lenkezo iPlatinum lale Maniema eDRC. Namhlanje lo Joel Luphahla umdlalo okadlala iqembu leHighlanders.
Mina ngizalulwe eTsholotsho 1977, 26 April, Luphahla nentombazane yakomkhwekhwe umamkhwekhwe uMaNkululu waseGwanda. Ngizelwe yilabo sesifama abathathu foethu. Sikhulile nje eTsholotsho.
Wasuka eTsholotsho sesiyafunda koBulawayo lapho aqale khona udlala ezenguqu.
Ndi-Los K Primary School, grade 1 nozinaso, grade 7. Ngase ngisuke e-Los K bengifundela kusikhumbuzo panda. Kusikhumbuzo panda ngumza wami, Salong Antoine. Sasuka lapho safunda saya e-Gifford, form 1 nazaqeda form 4. E-Gifford, ngithese sibake lapho. E-Gifford, bengadlali kakhulu ibhola e-Gifford, bengidlala kuphela e-primary, bengidlala kakhulu, bengidlala kuma-juniors, awe-Zimbabwe Saints, ngidlala labo Tilunga, labo Mzondi Womgatsa.
UJoel wayengafuni ukudlala inguqu ngoba wayelesiphiwo sokugijima. Kwenza ukuthi ke agcine ke sesiya ke eMzansi lapho afike ahambiselwa emuva wathi wabuyela ekhaya jo.
Senze athletics, was one of the best in 200 meters, 200 meters. Ngase ngisuka ke sengiqedile u-form 4 ngayiTsholotsho. Ngithe ngifika eTsholotsho ngase ngizama lami njengabanye abafana ukuthi ngiyegole. Sizinalapho bengakabile passport. Indaba yokuyigola esahamba ngakuhle yaba yindaba yenze ukuthi angifika nje ngilenda nje bahle bangifala kukumbakumba bangiphendulisa.
Ekubuyeni kwakhe sixothwe eMzansi uDubai wadlala ithembu leTsholotsho lapho adotshwa khona yi-Highlanders.
96 ngihlala kumajonesi. 97 uMadinda wathi ezivakatshele nje eTsholotsho ezothengisa iy'khabishi zakhe, ibhizinisi lakhe, ezenzela ibhizinisi yakhe. Wasengibona ke njalo anithi mina ngaduma. Wasengizokhulumela-ke ku-Highlanders siqeqeshwa ngobhilethi uRaman Gumbo. Lobhilethi maphepu e-Nest Fund. Mina sengidecide ukubuyela ngiyedlala ku-Saints. Ngadlala ku-Saints I think 3 months.
Ekudlaleni kwakhe uBhozi wanqoba leqembu lakhe bathatha inkezo zonke eziningi waze wabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors wagcina siyadlala eDubai. Okwamanje sekuncedisa uqembu ledala ngokuthi abaqelela khona. Ngiyimele sizwe 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kube mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube. KuStudio 7 silethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Yebo ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo njalo konke bekwenze ngokuthula. Inkampani ye-Zesa Holdings ithi ukucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi kusukela ngolwesine olwedluleyo kubangela kungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini sika-Unit 8 eWange. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga kulalela lisibambe njalo ebulenjini ku-VOA ndebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.